abakhubazekileyo bathi kunzima ukuziphilisa ngoba kabenelisi ukugada amabhasi ezubuko ukuze bayethenga impahla etshiyeneyo bayithengise emgwaqweni. Bathi imitshova ekhona ibiza imali eningi okokuthi abanye babo sebephelelwe zindlela zokuziphilisa. Omunye wababhekane lenhlupho lezi ngunkosazana Sinikiwe Ndebele.
Ekuyigadeni lekuyiyehleni lalapho kuyehlelwa khona kuyabe kukhatshana lalapho umuntu ayabe siya khona. Ukudediswa kwe-lockdown lokhu akuyenzi mehluko ngako ngoba ungazi ube lesifiso sokuthi uhambe ucabanga ukuthi ibhasi ngizayigada njani ngiyehle ngiyehlele khatshana nanxa sengifuna ukubuyela endlini. Ucabanga kaningi sibili ukuthi ngcono ngiyekele phela lokuhambahamba kwakhona.
Unkosazana Ndebele uthi baphakathi kwelitshe lembokodo
lokuthi ukwanise ukuthenga kunzima ngoba kuzamele uthwale uhambe uma ngomuntu susiyagada kuba yi-challenge futhi ukuthi ngapho uyasindwa ngapha kumele uhambe uma ngomude. So ugcina ukubona kungcono ukuthi ucele kwabanye abakwanisayo of which ugcina ungumuntu uzibona ukuthi usungumthwalo kakhulu.
Unkosazana Tariro Gurule omunye njalo wabakhubazekileyo uthi sebephila njengentandane.
Nanzelela kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo baphila ngesingathi ngesingisi informal trading and lapho unanzelela ukuthi imali yangkhona singayithi also ngesikhiwa hand to mouth kodwa khonokhona ukuthi babekhona besenza into ebambekayo kwaba nzima sokuvaliwe usayenelisi lokuthi uhambe.
Unkosazana Gurure uthi kabatholi imali kuhulumende okwakumele bayiniwe ngesikhathi bephansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Imali le icine ukubuya ngo-December sokusho ukuthi lokhe singene ku-lockdown from January, February khathesi sesiku-March phakathi kwenyanga ka-March la mali esike yabuya. Ngendlela yami mina engingakutsho ukuthi besiphonga ukuphila ngomusa kaNkulunkulu khonokho kuncane bese kuzuza nakhonokho ukuthi umsika nje uyabukhona eduze selingathengisa kube yikho but ubhubhane COVID-19 ubuye wafaka nje izinto zonke zahlala phansi. Kodwa engingakutsho kodwa kuhulumende ukuthi kakhangele umuntu uZulu kakhangele abantu abalokuguga abaninge okufanekelileyo esingathi ngama-safety nets.
Embikweni wakhe awethulele uZulu kunanzwa usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazane, umphathintambo kahulumende wezabesifazane lokuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uzimisele ukunakekela izizalwane zakhe ikakhulu omama.
The best we can do is in challenging terms.
Esingakwenza ngalesi sikhathi sokunzima yokunakekelana sikhuthazana kanye lokujabulela lokho esesithe sadlula kikho.
What we have accomplished as a people.
Uhlangothi lwezempilakahle eZimbabwe luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane 36,471 sebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele COVID-19 kwabhubha bedlula inkulungwane lengxenye 1,501. Izolo kubhubhe abahlanu kwathi abafika phose amashumi amahlanu 48 batholakale belegciwane le-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.